nje umuntu nawo namabhasi awusebenzi namakhonda abahamba amalogistics kufuze ukuthi ibe nepolicy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona kathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazithevayo nabantu ababelow 25 but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-p s v kufuze ukabe 10-5 years and above abe ne-defensive abe ne-medical. But konke khonake lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawo abafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba kayisayibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyami liyambona ukuthi wayi-driver kahleko sebalekile because besemoto yende i-pressure yona leyo nasikhuluma amabhasi ama-bus driver kufuze kabe mashure. But konke khonake akula ngisho ukuthi umuntu ngakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangela imoto yangikhona kathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanamablade abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina-certificate of issue, ayina-certificate of fitness, ayina-passenger insurance. It means when i-accident khonapho avela abasenakonke kade besemotweni leyo alikwanisi ukuba notice.
Ye sibona ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise iy'ngozi lezi, libona ngathi lokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right, I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-TRC siringama-holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyari-serious. I think one example singakhangela i-side yemtare le kune-team ade ikhona ekwamtare i-veterapy le-Traffic Safety Council ade betshaya i-enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda City force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 ngela abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then bethele i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe labantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilingise because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi amakhampeyini lawa ngokukwenza ukushiyela mhlampe i-educational campaign akula yinto abayenzayo abantu be-traffic. So kuyabe kufuze ukuthi even i-traffic ingaphini i-authority yona leyo ukuthi abantu abanjalo bahle baboshwe khonapho khona.
Njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile, lina lilaziphi indlela?
Sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze ngayo i-Traffic Safety Council kathesi ade sifuna ukuthi sipushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo ukhitshwe i-certain percent taxi khonapho i-certain percent ukuthi imali yona leyo ifunde ama-road safety projects because ama-road safety projects i-Traffic Safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi. Saka thina sikhona ukuthi sincedisane layo sifake amapolisi zona lawo ukuthi i-drinking i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho. Then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu eZimbabwe ibe effective. Umuntu engadlula i-speed limit leyo uyabotshwa. Kathesi siyabona imoto eziningi bede uyabona ukuthi imoto azisani ku-red robot ingaba impatient 5 minutes sesedlula. Saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-Traffic Safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe system approach ye-road safety eZimbabwe singayilingisisa njani.